izingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kutshengisa ukuba umsakazo we-ZBC lamaphephandaba awezimpapers abalisela o-Herald okhonisanden izindesandeme okumele balungisise indlela abethula ngayo izindaba ngoba imali abayisebenzisayo ukuqhuba umsebenzi leholo ivela kuZulu. Umnumzana Sibele Sibanda ngomunye walezingcwethi osekela isinqumo se-airport lesi.
Into esihlala siyibona le into yabesikwazi ukuthi khona vele iyenzakala isikhathi sonke, so ayisonke emangalisayo vele any judge ukuthi ngabe banike isinqumo esingayisizo ukuthi zabawarida because vele bajala ukuthi khona ba-oppose and it's not fair. And into akade behlala beyibona beyazi but babemelele ukuthi khona kuze kube nomunye umuntu oza-apply and aphikise.
Usibanda uqhube ethi umsakazo wesizwe onjenge-ZBC ungasetshenziswa libandla elinye lezombusazwe lezanupf kuphela, kodwa ke isinqumo lesi labo basisihle silakho ungaguquli okuningi ngoba singasoze silandelwe.
Kumele ukuthi khona njengelizwe sibuyele back to ama-basic sisebenzise i-constitution. Sibona singavumelana i-constitution ukuthi kumele umuntu wonke abe represented kuhle kuhle, kumele kube njalo. But obviously i-ruling le doesn't mean khona izatshintsha indlela izame isebenza ngayo, izame isebenza njalo vele. So we do not expect ukuthi khona kube lokunye ukuthi kube vele, you know, yeah, isinqumo esiyenziweyo but akusho ukuthi sesingatshintsha into eziningi.
Isakamuzi siharare umnumzana Mlindiro Mancutshana yena uthi isinqumo siveza ukuba ukhetho lwalungakhululekanga, kungakho udaba lolu kumele lungisiswe.
Lokhu sokuhle kwaveza sobala ukuthi amakhosi ethu lapha eZimbabwe asebenza engaphansi kwezanupf. Kambe nxa ukhetho solomnyaka lwehlule kukhona kuphuma impumela namhlanje ukuthi izinto azihanjiswanga ngendlela, batheni ukukhuluma ngesikhathi esiyiso esiqondileyo? Lokhu kuhle kwaveza kumbe kwa-expose wona amakhosi ethu ukuthi lapha eZimbabwe umthetho kawulandelwa. Kukompunzidla emini abantu laba bayenza abakufunayo, yiwo ama-reforms okumele alandelwe, njalo bekumele bakukhulume lokhu ukhetho olungayenziwa.
Iyayikhothi ithi ngokusebenza ngale ndlela amankampani kahulumende omabili ancitshe amathuba abanye ababandla ithuba lokukhulumisana loZulu bechasisa nabo inhlelo zabo ukuze abantu bathole ukuzikhethela ukuthi yiliphi ibandla elingamela izifiso zabo balivotele. Ngimele-87 useHarare ngu-Gibson Bhebhe.